Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 30 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Chila esiyitholileyo iyabe singani it's now a fourth letter. Ngoba some of the things ezenza ukuthi abantu begcine sebesesala ngenxa yenqane nomkhokheli aningeke ngiyesela i-community yami ngokuthi kayihambe iyehlaba mina ngingahlabanga.
Amakhansili athi aphakathi kohlelo lokuqoqa amabizo abakhokheli asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela incwadi abayilotshelwa nguhulumende ukuthi benze njalo ngenjongo yokubona ukuthi bahola ngesibonelo.
Izolo lamhlanje kungathi kulokungahlaliseki kuhle komumo ikakhulu abantu laba okuyibo abamabhizinisi abarana amakhombi. Sizwa kuthiwa kungathi kube lokutshengisela indawo esizweka kahle izolo kube lokutshengisela emathobana
abachayeli labanini bamakhombi batshengisele kobulawayo ngokuvimba amabhasi ezubco ngomlilo wamathaya emgwaqweni oqonda elokitshini leCowdery Park bekhalaza ukuvunyelwa ukusebenza. Uhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo wezokholo osacathulayo u-Alotie Chuma ihamba leqembu lakhe ele-Gold Brothers. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amakhansili athi aseqalisile ukuqoqa amabizo abakhokheli asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela incwadi abayilotshelwa ngumphathintambo kahulumende obona ngombuso wezabelo uMnumzana July Moyo ngenjongo yokubona ukuthi bahola ngesibonelo. Abakhokheli laba babalisa induna uMabhalane, amakhansila uSobhuku labanye. Ngakwelinye icele idolobho lakobulawayo libikwa lisithi inani lendawo lapho abantu abangahlatshwa khona ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 selifike kumachumi amathathu lasitshiyagalolunye i-39 njalo basadinga ezinye indawo kanye labongi abalikhulu lamachumi amahlanu i-150 ukuqhuba lomsebenzi. Ukhansila ka-Ward 10 unkosikazi Sinikiwe Mujanda uthi ngempela ikhansili isiqoqile amabizo abo njalo phose wonke amakhansile asemukela umjovo we-COVID-19.
Our service delivery as a city is super. Kancane, we are having our challenges because our staff, council staff members, abanengi batholakala be positive. Especially bona laba aba responsible for isu, aba responsible for izinto ezehlukeneyo nje, even zona bona laba abayenza ama infimigation and izinto ezinjalo bayatholakala tested positive towards COVID-19. So kube sokuaffecta i-service delivery because uzathola ukuthi abanye sokumele ukuthi baye ku-quarantine for 2 weeks. Maybe abantu abangu-7 and automatically in a department per section masengaba labantu abangu-4 or 5 besiya ku self quarantine or besiba off duty, automatically i-service delivery yethu isuka ibe phansi kakhulu. So siya silama challenges anjalo, even to push for ama meetings ethu. We are doing our virtual meetings, but at the same time, we the challenge, maybe a network is in this danger at the end of the day. The participation in the corner for the councillors to represent the people is so that Ibe in at Ipa Pants. So in at the COVID-19 AC, Pamani Sibela, court to civil, njengobukhokheli and njengebulawayo as a whole.
Lithini ngencwadi evela kuhulumende ethi abakhokheli abanjengani amakhansila kuqoqwe amabizo alabo asebejovile?
Isethula esiyitholileyo iyabe singani it's now a fourth letter ukuthi khona. I think kule statement esinye sake saphuma ukuthi umekona kunobayo kana kusabayo, I see Mwa ita shika ye kuto kutimende kwa kuto na kuti wanzi auzo wani basa kala tu auzo kwiri nshu kukana uti inde zinjenga zona lezo. Wanda some of the things yozo ndi kutu abantu bekumese reso sara. Agunga vuyi ngenjela ogu vuya ngako so gunga ntua ita fourth meter. Vele nani mko kenzi ani nyege nyezela community ya mno kutu ya ikambie sara. Nina nina sarana. Kumele nabe nguza lami kumbe nga nikuluma nabu. Lami nilaze nifele ama ikatu kutu kona kona ayi nisabili. But nguwenze nukufuna wami. Like tina kwenye tu i local authority ama councillors. Sisabile sonke except for one in university not yet. But sonke before 21 is also mpendifa. Sasara except for one. And it was not a force maker. We only did it sinokufuna kwethu nokusinokuzwa kwethu ukuthi kumele siyohlaba sikhanyelela thina imobi zethu impilakahle yethu and also the community yethu.
Lowo mkhansila sinikiwe Mutanda kaward 10 eNtumbane kobulawayo njalo engumgcini sihlalo wecommittee ebona ngezempilakahle kuli kansili. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamachumi ayisishiyagalombili lanye 81 kwathi abedlula inkulungwane ezimbili i-2089 bahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga elilodwa. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kwedlula kancane inkulungwane ezilikhulu 105,656 asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula isigidi lengxenye yaso 1.5 million. Ukunjalo nje, ele Zimbabwe lamukele amanye amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 avele kwele China izolo ntambama ngesikhathi uhulumende ekhuthaza ukuba asebenze gadalala ukuthenga amajekiseni lawa emaningi ukuze enele umuntu wonke elizweni. Ele Zimbabwe lithole amanye amajekiseni azinkulungwane eziyisikhombisa 700,000 wohlobo lwe-Sinopharm avele kwele China. Amajekiseni lawa afike elizweni izolo ntambama ngemva kokuba ilizwe lithole amanye azinkulungwane ezithoba mine mbili 800,000 avela njalo kwele China. Umqondisi wequla likahulumende libona lo msebenzi wokumelana le-COVID-19 ofisini kamongameli welizwe uDr. Agnes Mahomva ele-COVID-19 Task Force utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukuthi amajekiseni awe-COVID-19 vaccine atholakale lula elizweni ukuze kuqedwe udubo lwaleli gcikwane.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abachayeli labanini bamakhombi batshengisele kobulawayo ngokuvimba amabhasi ezubukho ngomlilo wamathaya emgwaqweni oqonda elokitshini le-Cowdery Park bekhalaza ukuthi bevunyelwe ukusebenza. Lokho kutshengisela kubikwa kuqale ngolwesine. Uhulumende wathi phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus akusamelanga amakhombi angabhaliswanga phansi kwenkampani yezubukho asebenze. Kodwa abanini bamakhombi basola leli nyathelo okubangele ukutshengisela kwanamhla layizolo. Iphephandaba lobulembu le-site lithi amapholisa achithe ukutshengisela lokhu kodwa akwazakali ukuthi kungabe kulababotshiweyo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi yena olandisele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kuhambe njani.
Izolo lanamhlanje kungathi kulokhu kungahlaliseki kuhle komumo ikakhulu abantu laba okuyibo abamabhizinisi abarana amakhombi. Sizwa kuthiwa kungathi kube lokutshengisela indawo esizweka kahle izolo kube lokutshengisela emathobana zihande egaraji lenokuzima kulapho kube lokutshengisela khona bezama ukublokha umgwaqo besenza okunenginengi le Country Park namhlanje sawusabe ngokufana nayo ekuseni bavuke bavala umgwaqo abanye befaka amathaya emgwaqweni achisiwe bezama ukuvalela ukuthi amabhasi lawo ozobukho la makhomba ozobukho engahambi kodwa amapolisa ananzelele khona okungasondeli kubana avale umsindo bagcina bekhuphelana amathaya lokunengi njalo ungananzelela e-Country Park amapolisa ebelokhu ekhona lamhlanje so-ke yiluhlupho olukhona esihlangana lalo ngabantu bamakhombi bathi lokhu bakwenzela ukuthi abasakwazi benzeni ngoba bona baphila ngokuthi bachove nxa sebevalele ekuchoveni abasakwazi baphile bethini imetabo zimile azisebenzi yikho abakhala ngakho abathi koko abenza bebhiheve ngendlela abenza ngayo
manje njengenhlanganiso lina libona ungani udaba lonalolu olwamakhombi lungaqedwa njani
thina njengenhlanganiso yezakhamizi ibulawayo Progressive Association sifisa ukuthi indo zonke nxa zibanjwa kuhle ngokudlakela alusiyo into enhle kuba lokulimala kwabantu kuba lokudamejwa kwempahla kubuye kube lokunye okuhluphayo ukuthi abantu impilo zabo zihambe njengobana kuyabe sokulodlakela abantu bephathana kuyo so ke thina njengenhlanganiso sithi thina uhulumende labantu bamakhombi abadinga indlela yokuhlala phansi bakhulumisane ngoba sinanzelela ukuthi nxa kungaqhubeka kuyilesi sima sosimo esihle abamakhombi yebo bale nkulumo yabo enhle sibili umnana womuhle ukuthi pho bala makhombi abanye abadinga futhi abanye bayatsho lokuthi amakhombi lawa bawathenga besebenzisa imali zokuboleka emabhenki ukuthiwa ngamaloni so ke nxa amakhombi ayemasasebenzi bazaphila njani lezi muli zavele baziphilisa njani njengenhlanganiso vele sesikhulume kaningi ukuthi uhulumende ekazama ukuthi avumele amanye amaplayers kweze-transport bangene kungabi le monopoly imonopoly vele ayinhle kuyavumela ukuthi engavumeli amanye amaplayers abantu bazikhethele ofuna ugada abesefaka nje imithetho yokuthi lawa amanye amaplayers asebenze njani lokhu asekubalekeli kufanele umthetho ube khona okubaqondisa ukuthi basebenze kani kodwa uhle ubavale yikho okuhluphayo ngoba kathesi lalabantu abanye ukuthi abangene kozupho asibo bonke abafisa ukungena kozupho ukuthi umuntu abanjwe ngentamo ukuthi angene kozupho lawo kuyahluka so ke uqeda lolu daba yikuthi uhulumende labantu bamakhombi abahlalisane phansi bakhulumisane kube le ndlela ukuthi ngoba kathesi nxa kujijela izimota namabhasi kuyabe kugada izakhamizi zingagcina zilimele phakathi kwalawo mabhasi yilo uhlupho esilubonayo esibona ungathi thina kufanele lilungiswe masinya nje uhulumende nxa enguhulumende olalelayo kabona ukuthi loko kwenzakalayo yinkulumo elethwa yibona ebezezimota ahlale labo phansi balungise uhlupho lolu ukwenzela ukuthi abantu bonke bahambe bekhululekile kungela muntu osengozini ngempilo yakhe
lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Live talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa belegcikwane leli elizweni. Manje ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ndakwenza uphenyo ngokwenzakala kule Afghanistan uthi uhulumende wakulelo lizwe ulakho ukubhidlika ulandela ukusuka kwebutho kwele Melika kwele Afghanistan. UJohn Soko ohlolisisa ngokwenzakala kulelo lizwe owaziwa ngegama lokuthi yi-Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction uthi ibutho kulelo lizwe kalizimiselanga ukuvikela uhulumende. USoko uthi uhulumende ubhekane nenhlupho eziningi nxa iTaliban ingenelisa ukugenqula abaphethe intambo zombuso. uhlangothi lukahulumende wakule Melika olubona ngezemithetho luthi akumelanga abasekeli bowaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump bahlolisise impumela yokhetho olwenziwe nyakenye emahhovisini ezabelo ezitshiyeneyo. Uhlangothi lolu luthi bephula imithetho abahlolisisa impumela yokhetho abathi kalukhutshwanga ngemfanelo. Luthi akukho emthethweni ukuba abantu abazimeleyo bangene emahhovisini ezabelweni baqale ukubalasa ntando amavoti okhetho oledlulayo. Bakubanda lama-Republicans abasekela uTrump sebelesikhathi eside besithi babala amavoti e-Arizona lezinye indawo. Abezemithetho bakubeka sobala ukuba uTrump wanqotshwa ngumnumzana Joseph Biden kukhetho nyakenye.
Ingcwethi kwezempilakahle ziveza ukukhathazeka ngokwehluleka kukamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukutsho ukuba bazosizwa njani abampofu phansi komomo wokuhlaselwa yi-COVID-19 lapho esethula umbiko wakhe wendleko zikahulumende waphakathi komnyaka owe-midterm budget review izolo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula umbiko wakhe woluhlu lwendleko zikahulumende i-midterm budget review umnumzana Mthuli Ncube utshele ilizwe ukuba umnotho weZimbabwe uyathuthuka lanxa nje ilizwe libhekane lenhlupho ezilethwe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19.
Disbursements to ministries, departments and agencies were generally in line.
Imali eyatholiswa uhulumende lengatsha zakhe bekuhambelana nalokhu okuvele kuhleliwe lanxa kukhona okumane wahlasela kwenza sakubona kufanele ukuthi silondoloze impilo zabantu kulolu bhubhane.
Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Godfrey Ndlovu uyakuphikisa lokho esithi akucaci ukuba sizobani oluzotholiswa abayanga iningi kungabaphila ngokuzisebenza phansi kwe-COVID-19 lockdown.
I-budget statement kaMthuli Ncube izwakele kodwa ngibona ukhohliwe ukuthi kulabantu abayanga abaswelayo abaphila ngokuthengisa especially laba ama-cross-border traders bazothini ke njengoba amabhoda asavaliwe. Iluphi usizo uhulumende azabapha lona ukuze lapho bangafi ngendlala ngoba kunzima phandle lapha.
Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi uNcube ulombono wakhe yedwa ophambana lokubonwa ngabaningi.
Kanti ke thina ukuze ubone ukuthi umnotho welizwe uba ngcono ukhangela impilo yabantu, ukhangela izizalwane ukuthi impilo yazo injani, bayathola yini ukudla okweneleyo ezibhedlela, bayamukelwa nje okuqondileyo yini kule mithi yini, laba ngaba sebasebenza kuhulumende bayahola imali ethe thuthu yini, imali eholwa ngabantu elizweni iyakwanisa ukunceda yini imuli zabo. Yikho okufanele sikube igeji yethu nxa sikhangela ukuthi umnotho welizwe uthuthukile.
Uqhubeke uMoyo esithi li-budget review ayikhangeli lokunganceda abayanga izisebenzi labaphila ngokuzisebenza.
Sibone ngani nguminista okhuluma okungalaqiniso ngokuthi thina sikwaziyo ukuthi inani elifika ku almost 7 million people ngabayanga eZimbabwe okwamanje. Kusobala ke ukuthi oluningi ke lusebuyangeni. Nxa umnotho welizwe ke ungakhiphi abantu ebuyangeni kutsho ukuthi akuthuthukanga lutho. So akukho esingakubamba esikubonileyo okumunyethwe ke yi-midterm policy eyethulwe ke nguhulumende.
Ingcwethi wezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi kuyadanisa okwethulwe ngumphathintambo wezemali.
Usitshelile uphela uthi basebenzise 14.5 billion le-2.9 billion eZimbabwean dollars. Kodwa siyakwazi ukuthi kule mmuli eziningi ezilambayo khathesi kulabantu abaningi abangakwanisi ukuthi bahambe emsebenzini ngenxa yama-lockdown. Indaba ye-social security angiboni njengani uhulumende ule ndaba layo kakhulu ngoba ubona njengani nxa engasinika ama-figures ukuthi i-economy iyaqhubeka silama surplus ilizwe lizathapha. Kodwa ingaba yi-surplus njani abantu belamba, ingaba yi-surplus njani abantu bengatholi uncedo kumbe usizo.
Enye ingcwethi kwezomnotho njalo umnumzana Lubani Nondo uthi lanxa ukhanya uthuthuka umnotho welizwe kuningi okusamele kwenziwe.
Yebo siyavuma i-economy izakhula lo bingaso zikhule ngo 7.8 lo okukhulunywa. Izakhula ngenani elingaphansi kwalelo. I-agriculture i-contributile sibile ukuthi i-economy ikhule kodwa i-sustainable na hatshi. Ngoba singasweli izulu kutsho ukuthi i-economy izakuwa nxa ukuthi sifuna ukurely ngayo i-agriculture. Bekumele sifake enye imali kwamanye ama-sectors, especially after vaccination. I-tourism bekuye ngathiwa siyithululela imali ngoba yi-sector kumele ivulwe yanelale i-tourism ilibambelizwe.
Usola indlela imali ye-devolution eyabiwa ngayo uNondo esithi kayilingani ngezigaba ngezigaba.
Okunye kakhulu embonansi futhi silahlekile yikuthi sithe siyenza i-budget loba the senze i-review sinoku sikhohle ukuthi asilingani. I-province ye-Mad North yakobulawayo zaziphiwa imali encane kuma-devolution funds. I-Mad North yakwazi ukuthi yazihawulela ukuhawula-hawula. Yindaba ingafakelwanga enye imali kathesi kumithembe review abayifakele enye imali ethe xaxa ungani ifana nelamanye ama-province. Ngoba ngeke ilizwe likhule nxa sitshiya amanye ama-province. Ngamanye ama-province esalemuva vele ilizwe likhule okutsho ukuthi it's not sustainable.
Kodwa uhulumende uthi uqhuba kuhle umnotho welizwe njalo ukhanyelelwe ukuqhubeka uthuthuka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Kanile ezemidlalo umdlali weZimbabwe omele ilizwe emdlalweni wegolf kumncintiswano we 2020 Summer Olympics oqhutshelwa kwele Japan uScott Vincent ukhuphuke wayahlala kundawo yes 34 ngosuku lesibili lwalo umncintiswano. Namhla udlale ngendlela engcono okwedlula ngolwesino lapho azithole esendaweni yamachumi amahlanu lambili 52 ekupheleni kwemidlalo eyosuku lakuqala. Kulabadlali abangamachumi ayisithupha abakumncintiswano wegolf wabesilisa njalo abathathu babo yibo abazathola imendulo emaphethelweni. Imidlalo yosuku lwesibili isuke yamiswa abanye abadlali bengakadlali ngenxa yokuba besekulezulu elilombane. Ukuze sizwe okuningi ngemidlalo le, uGibbs Dube uxoxela Frederick Ndlovu okhokhela iqula labadlali leziphathamandla zeZimbabwe emidlalweni ye 2020 Tokyo Olympic Games.
Belukulilanga lakhe lesibili kumncintiswano lo wegolf amalanga amane uzancintisana labanye kwamalanga amane. So umango sesekhona singathi sesiyafuye kumango lo wegolf awudlalayo. So okwanamhlanje uqedisi singathi was tied kuposition 34 emachumi amabili lane ku field yabantu abangamachumi ayisithupha yama golfers ilangile umdlalo lo ube ukuwaphanjaniswa izulu la izulu kube kaba lombane sama bijana. So kulabanye nje abangasaqedanga, so kusase kuseni sathi siqedise abalutshwana abaseleleyo abangazange beqedise lamuhla sibe sesiqhubeka ngoba okade kumele vele kwenzakala kusasa. So okwalamhlanje singathi hayi umfana wakoVincent udlale kuhle kakhulu ngoba yena ehlula abaningi akade ncintisana nabo.
Sibona ngani kukhanya bechaya sibili
chayela ihlombe sithi hayi nxa ingaqhubeka kunjalo kutho ukuthi hayi kulethemba sibili ukuthi singathola ama-results amahle. Kutho ukuthi sokunjalo kusasa futhi silo mfana okuthiwa ngumboni Magusha owe-athletics lo wesiqubu ogijima esithi 100 meters. So kusasa yena ugijima ngo-11:35 ekuseni sokusiya emini enganqoba khonapho engaphuma kwabaphezulu abathathu yabosetsho ukuthi uzaqhubeka kuyisigaba esesibili esiyiso esizakwenzekwa ntambama. Nxa lingakhumbula abadlali bethu bahlanu owaqala ukungena emdlalweni uwamanzini kodwa ungowesikebhe nguPeter Purcell-Gilpin ukhathagori CND lapha ube kuhithi yesibili wuli yiti ya kala li yiti ya sivili. Kui yiti ya kesivili utete ama minutes ango 7 ila ma seconds ayo 1.72 but ube mwesine but ebe mwesine ube mwesungi uti labana bangene kui yiti ya kala iskati ya nasiteteo kisi sifichanu wilula wongi uusichu uti nga awe vile wabaya linklanta wangena kui yiti 1 uwe abe vile wu number 1 so kuloku usichu uti kwa nakona ustrine esiba kuma finals uwe mwesivili ngami nge 7 minutes 3.85 seconds uchukuti emzabeni wonke uwe ma Olympics Tokyo 2020 uwe mu number 20
uFrederick Ndlovu kwakhela abadlali leziphatha amandla zakwele Zimbabwe emidlaleni ye 2020 Olympic Games ubexoxa lo Gibbs Dube ese Tokyo kwele Japan. Uhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo wezokholo osacathulayo uAloti Chuma ihamba leqembu lakhe ele Gold Brothers. Untungameli inkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Sizwa etabuka eGwanda kodwa ucula ekwele South Africa leli lidlalate lakhe lakuqala njalo lilesihloko esithi Biligirape la
angiqale ngokubingelela kubalandeli bomculo okholo bonke lapha okufinyelela khona umsakazo uAloti uzalwa eGwanda eMpire ngaphansi kwasobhuku uSeyisi induna engumarupi uma sizonyathelisa leli album ngoSeptemba bese silonyaka wonke sisemculweni saze sizoyenelisa ukunyathelisa ngoSeptemba.
Idlalate leli lilengoma ezilitshumi ezihlatshelwe ngesiNdebele langesiSuthu ezigoqela ethi ngiyabonga baba Matshwenyeho Lulalina kanye lethi ngizakwazi kanjani. Ngayidlalate lakho valithola njani?
Ngise South Africa eJohannesburg. Umuntu angangifonela kunombolo ethi 060 634 2760 noma awhatsapp siyadeliver konke lapho umuntu azoba ekhona noma ngaphandle kweJohannesburg.
Ubachiyela wapi amazwi abalandeli?
Ngingathanda ukuthi bantu bakithi kusesimo esibhekane naso isimo se-COVID-19 ngiyacela bantu bakithi anizinanzeleleni konke lapha enihamba khona nilandele yonke imigomo nemibandela ye-coronavirus i-COVID-19 ngokwenza kanjalo sonqoba. Ngiyanthanda abalaleli ungathi ngaqhubekela phambili ngokweseka. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni uAloti Chuma leqembu lakhe le Gold Brothers ngale.
Long umculi womdumo wezokholo osacathulayo Alot Chuma ihamba leqembu lakhe leGold Brothers. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amakhansili athi aseqalisile ukuxoxa amabizo abakhokheli bawo asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Njengokwaziswa wabo nguhulumente. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.